Well, mina ngumbono wami ngibona ngani okokathesi ukuthi asingabe siqalise ukuthi ubani ukhangelelene ngoba lidaba olusemthethwandaba. Okuqakathelwe ukuthi abantu bayagcwalisa yini izinqumo zomthethwandaba kumbe njalo abafuni ukuthi bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Okuqakathekileyo khona ukuthi sikukhangele ngendlela enjalo. Kodwa ngokuqakathekileyo njalo ukuthi-ke abantu kufanele bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Ngokunjalo-ke nxa singabantu kufanele sazi ukuthi-ke kulezinye izinto esingaziphikisa nxa zinqunywe ngumthethwandaba kodwa kunezinye esingake saziphikisa zinqunywe ngumthethwandaba. Ngesizathu esinjalo njengephathi ethi yona imela ilungelo lokuqakatheka kwezomthetho sikhangeleleke ukuthi kona sizakuqakathekisa-ke okwezomthetho okuzaphuma emthethwandaba.
Manje singathi umthethwandaba uthi umongameli webandla lenu uNkosazana Thokozani Khuphe nguye umkhokheli oqotho, kungahamba njani khonapho njengoba siyabona ukubana sekungamabandla amabili ehlukeneyo?
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina seseyindaba esegudini, asingake sitsho ukuthi kuzahamba so kumbe akusoze kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi unqume lokho okunqumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe kuqunywe umthethwandaba.
Nxa sikhangele udaba lona lolu lokubana ibandla lenu le bizo selatshintshwa, libona ungani umthethwandaba ungagcina usenza kube libandla linye na?
Njengoba ngithile ukuthi angake ngiqume okungaphuma emthethwandaba ngoba kusemthethwandaba ke kumqoka ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe umthethwandaba sibe sesikhuluma-ke isinqumo somthethwandaba esihlulile.